Mahlazulu lamdake kuhlandla lethu lapho sikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ngokuthi baphila njani njalo bangaphi abantu ke abeZimbabwe siloba ke umnumzana Thembani Dube ukhala ngale ke e-UK. Baba Dube kunjani?
Hayi ngiyaphila baba Dube.
Yes, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyathokoza ukuba sohlelweni lolu.
Yes, usunomnyaka emngakanani uhlala khona ngapha ebhilijani?
Hayi siminingi, hayi sinjengeyichebecheba sosukulesikhathi ngijani.
Awuboni ke so uyasebenza labantwana bonke bakhonapho?
Yes, yes.
Ye, akutsho ke ukuthi wena uwenzani khona ngapho?
Sisebenza kwezempilakahle.
Singathi kukhona okunye okwenzayo ngaphandle kwakhonokho?
Okunye engikwenzayo yikugqugquzela amalungelo abantu, lokho esikubiza ngokuthi ama-human rights. Ipe ngigqugquzela ngakho, ngiphatheka ngakho kakhulu.
Singathi uwenzani nxa ungajula khonapho baba?
Ukukhangela nje izinto ezitshiyeneyo zamalungelo abantu, sisebenza kule i-organization e-ACT 1893 towards the Human Rights Restoration Movement. Sikhangele amalungelo abantu bakithi ematheriland. Sikhangela izinto nje ezitshiyeneyo ezamalungelo, amabhizimusi, amalungelo empilakahle, amalungelo okufunda, amalungelo nje atshiyeneyo kuze kuyefika kumalungelo ke aphathelane lombhuqazi wesizwe lesi eyaziwa kakhulu ngokuthi i-ground genocide.
Yes, singathi ke nxa singabamba khonokho ke ngamafishane ukuthi lisele kujove kanganani, sizokuthiwa ke lo baba uMzila Ndlovu bekhona khona ngapho lijove kanjani?
Hayi sikujove kuhle kakhulu. Ngoba njengehlanganiso sivela kude kakhulu. Sivela ekutheni saqala sikumthokazi u.com senza nje sikhangelela ukuthi abantu babe lethuba lokukhuluma ngezinto ezibahluphayo kule Matabeleland. Sicela ke ekutheni siphathise ezintweni eziningi ezijiyeneyo eMatabeleland ezifana lokuqaqela igadadi, ukuthumela amabhasi ukuthi aye kwele emhlahlandlela nxa kulabo umzilikazi day isikhumbuzo senkosi yakuqala. Izinto ezinjalo nje ezijiyeneyo ukusebenzelana lale iqembu leli le-South Africa elikhuluma ngombhuqazwe weku-ground elethi tawuloyiko. Ngokunjalo ke silama-programs uyinhlelo eziningi ezijiyeneyo ukuthi sithanda ukuthi kube le nhlelo eziyabe lokhu eziqhubeka siya phambili. Olunye lolo luhlelo ke yilo lolu olokuthi bekulo mhlangano umbhuqazwe umayelana nombhuqazwe. Sake sawuzama umhlangano lowo ngabo-May kodwa sehluleka, sasizama ukuthi sibise udabengwa kulomzila bobabili. Sehluleka ke kwaba lezinto ezingazange zihambe kuhle. Kodwa-ke khathesi sizamile futhi ngokunjalo ukuthi sibabise lapha beze. Kodwa-ke sesiphumelela ukuthi silethe umzila.
Ulokhu khonapho-ke Dube singathi-ke siyabona isikhathi sesingani sesihambile sibili. Nxa ungavala khonapho-ke ungatsho ukuthi ukulwela ilungelo labantu kunzima kanganani, sicela ukutshaya ngamafishanisweni.
Into enzima kakhulu, ikakhulu nxa abantu kunzima ukuthi baphatheke. So umsebenzi uba mkhulu kakhulu. Kodwa-ke hayi abantu bakithi sebeqalisa ukuphatheka kuyinto enhle. Umsebenzi lo odlulileyo kusitshengisele ukuthi abantu bakithi bayaphatheka kakhulu. So sithabile njenge-organization ukuthi hhayi umsebenzi owenziwe sesikhangeleleke eminye imisebenzi ezobuya sesiya phambili.
Hayi ke ngisizwa kwethu baba Dube, siyabonga kakhulu. Ngithathele ithuba ukuthi ngibonge ubaba uThembani Dube ukhona ngale ke eBrithani. Ungathelela kusasa baba Dube.
Hayi ngiyabonga baba Gibbs.